Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijona njani mthwakazi omuhle, siyalamukela kumsakazo weStudio 7 lamhlanje ngomgqibelo, mhlaka 7 Mabasa 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Usenator Chris Coons wedalele Senate eleMelika uthi ilizwe leli lilakho ukuguqula umthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act nxa eliZimbabwe lingenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
Our President Trump also may lift some sanctions.
Umongameli Donald Trump ulakho ukuthi esule izijeziso zenotho.
Umanyano we-MTC Alliance wenza umhlangano omkhulu kobulawayo ngokukhankasela ukhetho oluzayo. I commission ye gender commission ithi izakwenza umhlangano lamabandla atshiyeneyo kusekela ngolwesibili ngeviki ezayo.
Njengakhathesi kupolitics isikhathi esiningi omama baya besabe ukuthi bangene kumncintiswano wokhetho ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kuyakube le political violence.
Sizalethulela lezemidlalo zonke lezindaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Senator Chris Coons wedalele Senate eleMelika uthi ilizwe leli lilakho ukuguqula umthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act nxa eliZimbabwe lingenza ukhetho olubalulekileyo lonyaka. Usenator Coons okweleZimbabwe labanye bakhe abane abaguqela uSenator Jeff Flake uthi kukhona okutshengisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufuna kube lenguquko elizweni leZimbabwe. Kodwa uthi kuningi okumele kwenzakale kungakaguqulwa umthetho wezidela ofakwa ngomnyaka ka-2001. Ake sizwe uSenator Coons ekhuluma lentathelo yezindaba eHarare.
Our President Trump also may lift some sanctions.
Umongameli Donald Trump ulakho ukuthi esule izijeziso zenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehamba emazweni amaningi ehlangane lenkokheli. Iphephandaba le-New York Times lilobe okujabulisayo ngokumele kwenzakale kwele Zimbabwe lokudlelana lelizwe leMelika. Kumele sibambisane kuhambo lolu.
Very strong constitutions. And we believe there are international standards well known. Adopted by the African Union, by SADC, by EU, by others.
Amazwe ethu alesisekelo zombuso ezibalulekileyo. Siyakwazi ukuthi kule ndlela okumele amazwe ayilandele nxa eqhuba ukhetho. Lokhu kusendaweni ezinjenge-SADC, European Union lezinye. Indlela zokuqhuba ukhetho zikubeka sobala ukuthi kumele kwenziweni ukuze kube lokhetho olubalulekileyo njalo lokumele kulandele nxa sokwenziwa ukhetho. Lokhu kugoqela ukulandela imithetho yelizwe, ukuvuselela umnotho welizwe njalo lokuhlonipha ilungelo likaZulu.
What we've seen here and what we've heard here so far reinforces our great optimism about the future.
Asibuyanga lapha ukuze litshela ukuthi kumele lenze njani. Siyakwamukela ukuthi lifuna ukuthi sibe kuhambo olufanayo labantu beZimbabwe. Esikubonileyo lesikuzwileyo lapha kusinika ithemba lokuthi ikusasa ingabanhle kweZimbabwe nxa kungenziwa okufunakalayo. Abantu beZimbabwe bafunde okumangalisayo njalo balezimvelo eziningi okumangalisayo ezilonqedo. Singenza okuningi nxa singadonsa ndawonye.
Lo nguSenator Chris Coons wedalele Senate eleMelika obekhuluma lentathelo yezindaba eHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umanyano we-MTC Alliance lamhla wenze umhlangano walo enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo. Inkokeli yomanyano lo ibibeke sobala injongo yabo ngokukhetho oluzayo. Nanku esilethulele khona.
Asibambaneni.
Umnumzana nesentjamisa labanye bakhe abakumanyano we-MDC Alliance bathi sesifikile isikhathi sokuthi ilizwe leZimbabwe lisuswe ezandleni zebandla leZANU-PF. Bethule lokhu emhlanganweni omkhulu we-MDC Alliance kobulawayo enkundleni yemidlalo e-White City Stadium. Uchamisa uthe uyathaba kakhulu ukuthi abantu abaningi abavela kumabandla atshiyeneyo sebelandela umanyano we-MDC Alliance.
Asifuni abakhokeli wayabusa esimeneme. Sifuna abakhokeli wayabusa ukuqondile. Leaders who lead by example.
Omunye okhulume emhlanganweni lo nguProfessor Welshman Ncube okubandla le-MDC othi sokuyisikhathi sokuthi abantu babuse ilizwe labo eselabhidlizwa libandla leZANU-PF.
Ivumelani ngilihloniphe lonke ngokubuya kwenu lamhlanje ngobuningi eliyibo bona. Sizotshengisela ukuthi iZimbabwe entsha, iZimbabwe esizayakha kutsha sibhokelwa ngubabuThamisa isingemva ngale isisondele isikhonapha. Yikho sikhonapha ukuthi sibe ngabafakazi ukuthi iZimbabwe entsha ikhona kusasa. Ungakhangela phakathi kwenu uzabona ukuthi ontanga bakhona, omama izakhamuzi zikhona nampara labana, obaba esezimhlophe bakhona labo lapha lamhlanje. Okuthi ukuthi yena babaThamisa lasiyo generation yakho kuphela evumayo, labadala bayavuma ukuthi
Ncube uthe kumele amasosha ayekele ukuvimba ukuthi kungene umongameli okhethwe ngabantu.
Kethwa yini hathi amasosha? Yekela isizalwane seZimbabwe sizenzele intando yaso ukuthi kukhokhela bani. Linela izolo lenza umsebenzi wenu seliluphele. Siyelani abatsha baluze kwakhe ukuthi lizilise.
Uthe umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe sokumele ukuthi baphume bephele embusweni.
Lo nyaka bathi bona imbuzi njani ikhanta. Kutsho ukuthi kufukukile befuna bengafuni ilizwe lethu siyalithatha lo nyaka. Angazabhothabhothe uMnangagwa aye China aye ngaphi? Sitihamba uyavalelisa. Lo nyaka ungeke wayintshontsha izoti kazulu weZimbabwe nxa sonke sesivumelene.
Kuphinde kwaba le mibiko eminengi ethulwe ngabalwa impi yenkululeko lasebephume kubandla leZANU-PF abanjengomnumzana Kutakwashe Basikiti. Omunye njalo owacina ukulandela ibandla le-MDC lisanda kusungulwa umnumzana Enosi Mdlongwa owayengumeya kobulawayo uthi kumele abantu bavotele umanyano we-MDC Alliance.
Konke engikufisayo sibonga umoya lona siphinde waletha ke ubudlelwano babantu ukuthi babe bani. Siyabonga ke ukuthi lokhu silifisela ke ukuthi lisebenze kahle.
Abantu abaningi okumangalisayo e-White City Stadium.
Yebo, mthwakazi omuhle.
Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo. Vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
I-Commission ye-Gender Commission ithi iza kwenza umhlangano lamabandla atshiyeneyo kusukela ngolwesibili ngeviki ezayo. Umnumzana Victor Nkiwane oku-Commission le uthi kusobala ukuthi abasifazana bayancindezelwa ekukhethweni kwabantu abazancintisa kukhetho oluzayo.
Sesiya kukhetho luka-2018, so thina njenge-gender sifuna ukuthi omama labo baba balingane kwezombangazwe. Siyabe sihlangana lama parties ahlukeneyo azangena kuma election sizama ukuthi sibapho sikhulume labo sizwe ukuthi bona indaba yamalungelo ku political participation bayiphatha njani.
So kodwa lina ngokubona kwenu bayiphatha njani indaba leyo nxa sikhangela abasifazana?
Nxa sikhangela izikhathi kuma election asedlule ayeminyaka leminyaka la omama bevele i-representation yabo ibe phansi kakhulu. Manje ngesikhathi lesi sesile constitution entsha ka-2013 ekhuluma ngokuthi kumele kube le gender equality, gender balance endaweni eziningi kwezonotho, politics, langezikhundla kumakhampani lakuhulumende kumele kube yi-50-50.
So kodwa liyaku-enforce njani nxa ukuthi kumbe kulomthetho kumele lithi hayi laba phela seliqamula umthetho?
Nxa sibona ukuthi kuyaphambaniseka kakhulu siyanika ukuthiwa yi-advice, sizama ukuthi sibatshengise ukuthi lilungise indaba le, yenzani kanje. Njengakhathesi kupolitics isikhathi esiningi omama baya besave ukuthi bangene kumncintiswano wokhetho ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi kuyakube le political violence, omama bakabafuna ukungena kulezo ndawo. So kulezo ndawo ze-violence yabe sifuna ukuthi kube lokuthula kukhetho, labo mama bakhuthazwe bafundiswe njalo.
Kodwa libona ngazani-ke amabandla alalela yini nxa likhuluma labo ukuthi hayi phela kumele lenze lokhu, lenze lokhu nalokho?
Sibone ngani kumele balalele ngoba umthetho welizwe omkhulu i-constitution umkhulu ukudlula ama-constitution abo wona amaphathi, ngoba umthetho lo uthi yena uthi wona akulinganiswe konke konke. Siyakwazi ukuthi mhlawumbe kulelo khetho akusoze kube yi-50-50, kodwa kumele sibone ukuthi kule progress eyakukhonapho ku-50-50. Yikho sifuna ukuthi sihlangane lama-parties wonke esiwaziyo abalabantu kuphalamenti lamanye asakhulayo amaphathi, sikhulume lawo sibe lokuthi sibonisane ukuthi lina likwenza njani, ama-candidate likhetha njani, and so on and so on. Isikhathi esiningi siyasibone kusetshenziswa izimali ukuthenga ama-vote and so on. Omama imali yakhona abalayo, so singathi i-playing field ayilingananga.
Kodwa likhona yini ibandla elibona ngazani liyazama nxa sokubuya kulokho kwe-50-50? Kumbe vele akulalo?
Asikabonisisi kakuhle ngoba kule parliamente esizaphela le kwakuvele kule 60 seats ezazivele zi-reserved for omama. La kuyena le parliamente esizayo izabe ikhona i-60 leyo, but after this parliament elandelayo kuyabe kungasela reserved seats.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane oku-Commission ye-Gender Commission obekhuluma le-Studio 7 ese-Washington DC. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esiphakulela ezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo Councilor Sheila Msonda ka Ward 8 kobulawayo osekela ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe kube nguye okhokhela ibandla le-MDCT. Yena othi abasekela ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa bamhlukuluzile besenza umbukiso wabo we-roadshow izolo belungiselela umhlangano walamuhla. Sizaphinda sixoxe lomunye wesifazana osekela umnumzana Chamisa. Siyakwamukela kuhlelo Councilor Msonto.
Hayi lami ngiyabemukela.
Kwenzakaleni nge-roadshow?
Hayi nge-roadshow mina bengingekho, ngizwe nje ukuthi bafike endlini yami bagida babangumsindo bekhuluma ukuthi bye-bye sila thina sikambalo samisa, bye-bye, bye-bye. Bekhuluma bangabajika amapepa begida bephandle, phandle kweguma lami. Igedi ukuthi belivaliwe, nge-sliding gate beliyakhiwa. Bekunabantu eyadini abantwana lezakhamuzi zaphuma zavukele. Angikwemukeli ngenxa ukuthi nxa i-roadshow awumemezi bizo lomuntu, kumele wena uqoqode nxa ufisa ukuthi akulandele ukhulumisane laye usumcela ukuthi sile nto enje sizaba lohlangano olunjengalolu, sicela ukunxusa la ube khona.
Lingabe lisekela uMakhuphe ngoba engowesifazana na?
Umama uThokozani Khuphe ngimsekela ngenxa yokulandela i-constitution eyavunyelwa emthethweni. Ye, omama bayancindezelwa kakhulu okumangalisayo. Umbuso lo kabafuni ukuthi umama angene phakathi, bafuna kungene abesilisa. Njalo kwesibili bafuna uhlangothi lokuthi kusuka kuthethiswane. Sebesithi yena umuntu wesiNdebeleni yi-distant kabamfuni, bafuna umuntu wesiXhoseni.
Abanye bengathi nxa kuyikuthi ibandla lenu lifuna kungena embusweni kungangcono lidinge umuntu elilesiqiniseko sokuthi uzavotelwa ngabantu abaningi.
I-constitution uThokozane Khuphe wakhethwa iZimbabwe yonke esekela uTsvangirai.
Abanye bathi kulamaphetshana ahlambaza umnumzana Chamisa kuyaliwa yini?
Nayo amaphethezana la kumafoni kuma-WhatsApp bathethisa uThokozane bathi thina singeke sibuswe ngumuntu wesifazana, njalo bahlambaza okuhlambaza okubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa ujoyina umbangazwe awujoyini ukuthi wendileka wendanga ungowesintwana ungowani, uyijoyina ngothando lwakho ukuthi ufuna ukuthi kutshintshwe.
Kodwa ikusasa yena uyibona injani? Ulabasekeli abaningi na unkosazana Khuphe?
UNkosazana Khuphe ulabasekeli abaningi iZimbabwe yonke jikelele. Akula lapho abathi bona akambamfuni khona. Belandela i-constitution ukuthi nxa omunye etshona loba omunye nxa ephuma, onguye omlandelayo, nguye omele kulamalanga abalwayo ukuthi nguye omele angene. Awuphongi ungena nje ukuthi wena ungumngani wami kumbe silihamba sonke ekhaya kumbe umakhelwane wami sekumele ngufake ngokuthi sicelanisa udo. Hhayi, ngukusambisa njalo kakhethwanga, wakhethwa nguTsvangirai bebabili nje ukuthi yena abe nguye nje oyabemthuma nje ofisini, nothi ukuthi umthuma ukuthi amele iZimbabwe ezihole.
Sibonge uCouncillor Sheila Msonda kaWard 8. Ngesamukele uCouncillor Lillian Mlilo kaWard 12.
Hayi mina uKhuphe angifuni ukuya kuye ngoba ngumama ongafuni ukuthi alalele okukhulunywa ngabanye abantu, ofuna ukuthi yena ayenze okufunwa nguye. Ukuqilibizelana laphana kakukho ngoba khona lapha kobulawa yisuke ukuthi kumbe ngapha emadibeleni kulabandibele kuphela. La mashoni akhona kuhlangene hlangene nje kaqilibezelelanga sibili.
Abasekeli bakho abakuvotelayo bafuna ukusala lawe kumbe bafuna ukuya kuKhuphe, kuyini okubonayo?
Basala lami, abafuni ukuya kuKhuphe. Banengaba abazihambelayo kuKhuphe, bona basoze bakhambelayo ngoba yena ngumuntu lwana ofuna ukuthi ayelise amashona athi yena amaNdebele, kukanti-ke sonke singabantu. Uzasibethela umnumzana nasamisa amavoti amaningi sibili kakhulu.
Sibongile ukuxoxa la.
All right.
Leyo balaleli bekuyingqoqolo Councillor Lillian Mlilo ka Ward 12. Sibonge u Councillor Sheila Msonda ka Ward 8. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu-ke Sithandekile Mhlanga. Sike sizwe okwamanje esikuphathelwe nguChris Gande kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lenduna yakomthwakazi uMnumzana Zwelithini Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu wakwethu ninduna uAZ Gumede engilapha eMzansi engimele bonke abakamthwakazi abakulele elakamthwakazi lakithi ngesintu mhlawumbe abengizwa ukuthi umthwakazi kuthiwoni kutsho abantu bonke abemathikelele.
Hhayi, siyakuzwa kahle. Ungasitshela baba ukuthi udaba lwenkosi solumi ngaphi? Sizwa ngani sokuthuli kathesa?
Cha, asazi-ke laba ababeliphethe lolo olwalungabe lukhona, kodwa-ke thina esazi imongo yenkosi ukuthi imanjani, kwenzenjani ngemva kwesikhathi eside sakithi lesi esilo-100 years eleminyaka ngaphezulu. Ayilulanga indlela yokuthi kufake inkosi kulandaba. Ayizukuba khona ngendlela eqondileyo inkosi engangena ma ingalandelanga imigudu yesintu yeculture yakithi. Futhi awukwazi ukuthatha esinye isizwe loba omunye umhlobo ufake phezu kwalawo mhlobo okuleliya lizwe ongaphakathi, ogoqela ngokuthi ngamaNdebele, kodwa wonke amaNdebele lawo engaphansi kwesizwe sokuthi izizwe ezehlukeneyo ezehlukaniswa yisishona ngabantu besizwe sesishona kuphela, yiso esingekho phakathi kwaleso esibizwa kuthiwa ngamaNdebele. Manje abantu abaningi bonke labo baku-understand ma kuthiwa amaNdebele, akutshiwo ukuthi amaNdebele ngoba bakhuluma ulimi lwesiNdebele, kuthiwo ingubo eyagoqela bonke lezi zizwe ezingaphansi kwalokho, owakugoqela iKhalanga, kungaba liVenda, kungaba ngumSuthu, kungaba ngumTonga, lezo zinto ekhupha nje ekucekeni jikelele kucekele ishona umuntu esishoneni inhlanga okuthiwa yeshona, zikhona izinto ezifanele zihambe ngesintu ezingenzekanga ngalento eyenzekaka ngobulelana, zikhona izinto ezingenzeka ezingake zenzeke. Inkosi iyafakela inhlaka zokuthi imiswe, isuswe emasekweni, isuswe emsamu, kubikiwe kwakhulunywa labaphansi bonke ukuthi kuzaba lento enje ngesikhathi esithile, kwenzeka lokhu nalokhu, kwabikelwa wonke umuntu. Lamakhosi ezizwe langaphandle ayiwo abanikazi bobukhosi, babikelwa ngaleso sikhathi. Into mhlawumbe isisele isikhathi izwa ukuthi hhayi kuzagcotshwa ubani othile, baye-ke la amanye amakhosi athile futhi abanganikazi besizwe lesi esilapho, babuke babone ukuthi yebo abantu bakhona yilokhu nalokhu okufanele kwenziwe, kwenzelwa kanje ngesintu kwenziwe lokhu kwenziwe lokhu. So lokhuyana komfowethu lo ongubulelane bonke labana abantu loba bathi begcwele ekhoti lapha ngabantwana baka-79-80 futhi oleyo labo balenhlanhla abaningi i-81 kusiya phezulu, akulalutho loba one abalazi bonke labo nje kwayiwa laphana kusiyagcotshelwa umuntu, wahanjiswa nangamafoni ukuthi asihambeni thina yithi esaziyo sizafika sibeke. Akwenzeki loba kwakungale hulumende kwakuma kwale bani kwakwalaba phansi bangeke bakwenze, lalowo muntu angangena kuleso sihlalwa ngaquleka.
Ye manje labo abanye labo abathi bakhethwa-ke uZwide Kalanga lo Stanley Raphael Khumalo, bona-ke
asikwazi ukubachaza bonke labo bantu. Into esilindileyo silinde kubuthwazi ukuthi uchaze ukuthi umi ngaphi, yiwo ozazitshola ukuthi ufuna la. Ngoba ngikutsho lokhu kulo onguye okade ethile othe wasethi uyangena azifake, namanje ngikhuluma njengawe lani khona ngapho emhlabeni wonke jikelele, ithi ningalikwazi ukuthi uphile ngaphi sokuthula. Sokuthula impela esikuzwileyo nje ukuthi ngokwakuthanga kuthiwa induna yethu uKhayisa uya-adressa abantu abase-UK. So leyo meeting kusho ukuthi iyakhuluma ngayo indaba kabulelani, kodwa leyo nto yahlupha ekhaya, yehluleka ekhaya. Nangu namhla sebuye sikwethu ye-UK. Now ngizama ukuchaza ukuthi uPeter loZwide Khumalo lo Raphael asingeni indaba yabo, asikezwa sinokunqunguphakathi wabo phakathi kwabantu. Abantu yibo ekulinde ukuthi batsho ukuthi hhayi uZwide ilungile, hhayi uRafael Lungile sina sekugadile ukuphela mina njengenduna ngikati umuntu wathi okuyenza kumala engibuzo ngizwa abantu bakithi abakhalayo abakamthwakazi abapheleleni abo kudabuka ngumthwakazi sithi bona hayi oyethu inkosi nani sokulungileke sikwazi sifaka endaweni zayo ezifanele sokuqalisa ukuthi usetshenze ukubonakala ukuthi kwenzekayo akufanani lalawo abantu ezabuya afonele emagroupini layo engawaziyo ukuthi ngamagroupu abe sebuza ukuthi kathi yona induna kwenzeka inani maye funa lezo zinto le ulokhu akubuza ngakho la ngenkomo lezo esikhuluma ngazo yenzeke yini yini engaziyo ngezizathu zenkomo ukuthi yini nani nani ngiyakubonga lokhu bakwakwethu ngingakhuluma kushoni la
hayi lathi sibongile ube lelanga elihle
ngiyabonga kakhulu
yebo
ngiyabonga umuntu kakhulu kakhulu
lo ke bekuyinduna yakomthwakazi ehlala eSouth Africa umnumzana Zwelithini Gumede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilali.
Siyabonga kakhulu ke Chris Gande kona ngapho ke ubele impela fike enhle. Wezemidlalo iqembu le Dynamos libe ngobujikile obhanqa emidlalweni lamhlanje weCasilaka Premier Soccer League leqembu le ZPC Kariba. Kweminye imidlalo yalamuhla ingezi Platinum 1 Chicken Inn 0 Blue City 0 Black Rhinos 1 Yata 1 Triangle 2 Harare City 2 Blue Chiefs 0. Kusasa ke iqembu le Islanders lingilana le Necroft. Kuna manje ecingweni slow muzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo. Hadebe siyakwamukela kuhlelo ba.
Siyabonga bengabe benjani abalaleli emakhaya.
Hayi nobalunge kakhulu. Akusitshela ukuthi imidlalo yakhathesi uyibona njani yalonyaka ngamafutshane.
Wona umdlalo walonyaka ukhanya ngathi uzabe unzima ngoba ukukhanya ukubana yilipi iqembu elifuna ukubana libaleke layo lale inkezo ye league title okwakhathesi nje iqembu esingathi lifuna ukubana libaleke yilo elengezi Platinum Stars lona eliqeqetshwa ngu-Tony Ryan-Giraya namhlanje linqobe ele Chicken Inn nge last minute lapho kuhlohle khona uClive Augusta okuthi ukuthi emidlalweni yabo emhlanu abakachaywa abafana laba abengezi Platinum Stars yilo mhlawumbe iqembu esingathi lifuna ukubana libaleke lenkezo kodwa akhona ke amanye amaqembu angakanqotshwa okugoqela lona lelo ke wakhuluma ngalo kusasa ele Highlanders elizadlala le Necroft alikanqotshwa kuzobuya layo iFC Platinum idlala kusasa leJapunge Ascot alayo ayikanqotshwa kukhanya ngathi kuzaba yisizini ezaba mnandi kakhulu ngoba amateam wonke ezama ukubana athathe isicoco lesi se-league title kodwa inkezi Platinum Stars yiyo engathi iyenza kakuhle kuzokuthi amaqumba njengabo Dynamos kuyamangalisa ukubana namhlanje ukubana bedraw bathole umhlomelo wabo wesibili nje okhangele ukubana bengathi bayayenza okungcono kulalokho ngoba kuliqembu elikhulu.
Ye, just 10 seconds, iDynamos kuhamba njani? Kwehlulani lonyaka?
iDynamos siyazi ukubana iyandise ukubana iqale kanjalo kodwa mbone ngathi inkinga enkulu ukuzama ukujikela abafana abancane ngesikhathi sinye yikho sokusuka kungathi kuyabaphazamisa.
Yes, siyabonga Hadebe isikhathi sesiphele.
Abancane nalabo abalele.
Yes, isikhathi sesiphele Hadebe sibonge kakhulu. Singakehlukani asikhangele kade sikhokhela indaba zalo namhlanje. USenator Chris Coons wedala leSenate kweleMelika uthi ilizwe leli lilakho ukuguqula umthetho wezidera nxa eleZimbabwe lingenza kahle ukhetho oluzayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.